Esethula ama-drone okuqala emngceleni weLebombo Border Post ngeviki ephelileyo, umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber utshela bezindaba ukuthi aseqalile ukusebenza emngceleni emihlanu ehlupha kakhulu ngokuchapha kwabantu endaweni ezingekho emthethweni. Le mingcele igoqela owe-Bay Bridge okungena khona iningi lezalwane zeZimbabwe.
Eyes in the sky, and we want to send a very clear message.
Sesilamehlo emkhathini sifuna ukuxwayisa labo abacabanga ukwephula imithetho yokungena elizweni ngokuchapha imingcele ngudlu ukuthi bazathola imbila zithutha.
Usikeba ubuye wathi sebethule njalo amakhamera azafakwa ngabalindi bomngcele empahleni abazigqokayo ngaso sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Uthi amakhamera la azabebonwa zinkokheli zabalindi laba azasiza ukuphungula inkohlakalo abuye aphathise njalo kwezokuphepha kwabalindi laba ikakhulu labo abasebenzela emahlathini. Lolu gatsha selethule njalo amabhasi athengelwe ukubuyisela emuva izalwanza kwamanye amazwe ezibanjwa selizweni ngokungekho emthethweni. Eminyakeni edluleyo, lolu gatsha beluqasha amabhasi ukwenza lo msebenzi, kodwa kathesi luthi sebezabuyiselwa ubuthumuthumu njengoba selulamabhasi azakwenza umsebenzi lo. Phezu kwalezinhlelo, ugatsha lwendaba zasekhaya luqhubeka lusengeza inhlelo zokuzingela abangalamaphepha emsebenzini lezindleleni. Izizalwane zeZimbabwe zona zethule imbono ehlukeneyo ngenhlelo zogatsha lwendaba zasekhaya lezi. Abanye bathi akusoke kusize ngalutho lokhu njengoba izimo ezifuqa abantu ukuba bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni zilokhu zisanda eZimbabwe. Umkhokeli wenhlanganiso weProgressive Zimbabwe Foundation umnumzana Lacy Mlilo uthi kusemandleni ayo iSouth Africa ukwenza lokhu.
Ebesingakucela ukuthi iSouth Africa isisize kakhulu singamaZimbabwe ukwenzela ukuthi kungabi khona abangena kuleli ngokungekho emthethweni.
Umnumzana Thwasi Ndlovu yena uthi lokho kufana lokuzama ukuthisela inyoka emlindini ongavalwanga uzikhohlise ngokuthi ayisoke iphume.
Siyakwazi sonke ukuthi abantu laba baleka indlala, babaleka izimo zakhona ngalekhaya, kanti ngeke kwenzeke ukuthi sibangabalekeli la kunamadlelo awangcono phela.
Kusenjalo kubanjwe umtshayeli wakwele South Africa elayitsha abantwana beZimbabwe abangamashumi amabili lanhlanu 25 ebangenisa kwele South Africa. Isikhulumeni sohlangothi olubona ukungena lokuphuma kwabantu elizweni, i-Border Management Authority, unkosikazi Meme Mkhotse, uthi ukutshengisa ukuthi abadlali ngalamacala, umtshayeli wemotale uhle wathathelwa imota yakhe, waphiwa lesijeziso sokuhlawula amarandi aphose afike inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 rands. Mele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.